iZimbabwe yayiyi esingathi ibhasikithi lesaprithi, li-bread basket lesi le-Africa. Kusitsho ukuthi khona ukulima kwethu, i-production yethu yayephansi, owakusenelisa ukuthi sithengise ukudla kwethu ngaphandle kwelizwe, sizuze imali yangaphandle kwelizwe, sibe ne-access lapha eZimbabwe. So okwakhathesi njengoba imali yethu, amadola yethu eZimbabwe esengasaqinanga, kutsho ukuthi sisebenzisa imali yangaphandle ukuthenga izimpahla, i-equipment yokusebenzisa ukulungisa ukulima ukudla kwethu. Yothwa ethwa khona ngesikhiwa import push inflation, ukwenza kwenza ukuthi ukudla kwethu kudule, singenelisi ukulima ukudla kule ntengo ephansi.
Nxa sikhangela amazwe wonke la, singathi kule common denominator yini? Kukhona okukodwa okwenza ukudla kudule kakhulu kulawa mazwe yini okufana naye emazweni wonke la?
Ungazinandelele ama-policy imithetho yakhona, uzabona ukuthi amazwe wonke la akhulunywayo kulemithetho eminengi eqondane lokudla, ama-regulations. So ngesikhiwa sithi khona is the most regulated economy in the world. Imithetho yakhona yenza ukuthi large scale investment eqondane lokudla ibe phansi, ngoba abantu abafaka imali ku-agricultural production bayesaba imithetho yakhona. Imvikeliso engakunika wona mfowethu ukuthi abalaleli bayazi ukuthi i-GNB yethu letha khona yethenga okudla. Ekuthengeni kwakhona bazatshela abantu abalimayo ukuthi imumbu wenu lifanele liwuthengise kithi njenge-GNB ye-$200 ye-ton. Kodwa bona bekwazi ukuthi umumbu uyathengwa e-Zambia nge-150 i-landing price. Yabona ukuthi imithetho, i-regulation iyenza ukuthi ukudla kudule.
Akusiphe umzekeliso wentengo yezinto ezimbili ezintathu ezidulayo, lokuthi lokho kulomthelela bani empilweni kaZulu?
Ngizakunika umzekeliso weZambia ukuthi iZambia i-petrol kumbe amafutha abawathengayo, ngoba amafutha yiwo andise ukukhweza ama-cost e-production. Ungazibona ukuthina i-petrol yethu ngedizeli yethu sithenga nge-$1.65 or $1.50. Kodwa ama-Zambians abathenga i-fuel ezidlula kuma-border yethu iyabikhiphile ngani. Kutho ukuthi into yonke ehambelana ne-food production, i-transport, ama-cost akhona, ngizabona ukuthi impuphu yethu lapha eZambia nxa khona kuthiwa ikhona i-$10 yi-$4.50, ngapha iyabe yi-$7. Ungazikhangele futhi lo-gex, i-irrigation eyomumbu ekuthelela ingqoloyi, ama-gex yethu esiwabhadalayo thina ayabe ephezulu. Kutho ukuthi isinkwa sethu esisithengisa thina nge-$1.20 ye-loaf eZimbabwe, e-South Africa sebe siyi-50, 80 cents, eZambia sebe siyi-90 cents kumbe i-dollar.